ayingxenye esiphila kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima, asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akula msebenzi. So izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe. Angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi, ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili. Izithelo zokungatholakali kwamsebenzi, izithelo zokudula kwezinto, izithelo kokonakala nje kwezomkonomi. Ike sikubonayo kwakhathesi. So kukhona lokhu kutshengisela ukuthi laba basibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Uchothoze njalo amalunga edale lephalamende esithi ayaphuza kudaba lokupasisa imithetho ethize ezaletha inhlalakahle lombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kambe uyakunanzelela yini ukuthi iZANU PF ayikokhelayo yiyo ekokhela njalo idale lephalamende?
Yakungceke khona lokho ukubana imithetho ikhandwa yiphalamende. Iphalamende ekhona khathesi ilamalungu ephalamende amaningi eZANU PF. So nxa ekhombela umunwe ephalamende ebekhombela iminwe emine kuZANU PF ngoba yiyo ele majority kuparliament. Okwesibili, indlela ezombusa zisebenza ngayo eZimbabwe lokubana i-executive yiyo kakhulu epusha imithetho. So kuqakathekile ukubona sinanzele uma ekhomba ngomunye owedwa ekhombela ama-MPs iminwe emine ikhomba kuye njengomholi we-executive.
Ukhulume njalo ngodaba lokuthi kumele kuqedwe ukuthithibala ukwesaba elizweni kanye lodlakela. Ungathini ngamazwi yakhe la ikakhulu sikhangela ukubana kulesikhonzi se-United Nations ebesiseZimbabwe kunsukwana ezedluleyo esiyichothoze uhulumende kaMnangagwa phezu kodaba lwamalungelo?
Ngamazwi aqakathekileyo kodwa kumele sinanzelele njengoba usitsho ukubana bona labo abalethwa kudlwangudlwangu lokwesaba nguhulumende nalowo sibili. Nxa sikhangela ukunyamalala kwabantu, ukuthunjwa kwabantu udokotela lo wathunjwayo, ukutshaywa kwabantu ngama-demonstrations ngo-August, konke lokhu kwenziwa nguhulumende